Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Leli thuba ngibonge uThalono Kawande obesipha indaba zolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaziku 18 lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa athi abophe abasolwa ababili eBindura abetheswa icala lokudlwengula umntwana oleminyaka esithiyangalombili 8 wazithwala.
Ngingenhlanganiso yozathenga imisili ukuthi la ngiyenze iquestion year athi kuza ngapha ngo 2020 ukuthi abantwana lockdown ayiphathe kanjani. Abantwana bathe bahlangana lokuhlinzeka kwamakantini kakhulu ngesikhathi lockdown ezindlini kuhlobo nakumakhelwane.
Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMthwakazi diaspora ithi luqhubeka kuhle uhlelo lwayo lokudingela ibandla le-Citizens Coalition for Change imali yokusebenzisa nxa likhankasela ukhetho ngenyanga ezayo olwama-by-elections eBinga.
Abantu bayabuya ngobuningi babo, bayaphathisa kakhulu. Sithemba ukuthi kuzanika idlabuzane kulaba abakhankasela ibandla le-CCC.
Umncintiswano wenguqu oweFIFA World Cup 2022 uqala ngesonto elizweni laseQatar. Sinengxoxo lentshantshu zwalumdlalo ezeZimbabwe.
Ngidlaleli Aston Villa UK English Premiership. Ya nge World Cup ngizabe ngisupporta iArgentina. Ngibona ngani iqembu ngani ha liqinile so far.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa athi abophe abasolwa ababili eBindura abetheswa icala lokudlwengula umntwana oleminyaka esithiyagalombili 8 wazithwala. Odokotela babikwa besithi usane lukantombazana lo aluhlalanga kuhle esiswini okuthiwa yibridge ngesilungu. Umbiko lo uza ngesikhathi uZulu ecunukile kakhulu ngodaba lomntwanyana oleminyaka efanayo wadlwengulwayo laye obelethe ngeviki edluleyo kobulawayo. Kulomunye njalo untombazana oleminyaka elithumi lasikhombisa 17 obhubhe ngemva kokubeletha amawele kobulawayo kunsuku ezedluleyo. Oyibhindura lo ubikwa ehanjiswe esibhedlela ngababalisi bakhe bebona isisu sikhukhumele, wayahlolwa kwasokubonakala ukuthi ulesisu esesile nyanga ezintathu kuphela ukuthi abelethe. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi wazise izolo ukuthi babophe abesilisa ababili abalinganayo abaleminyaka yokuzalwa elithumi lasikhombisa. Izehlakalo zokudlwengulwa kwabantwana elizweni sezibhahe kakhulu. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana labantwana iWomen of Zimbabwe Arise iWoza unkosazana Makodonga Mahlangu.
Udaba lomdlengulo abantwana lwandile kakhulukazi kulalokhu sikubonayo esikubona kulutshana kakhulu. Kungani ngisho njalo? Ngoba thina njengenhlanganiso yeWoza sena imisili ukuthi khona siyenze iquestion year athi kuza ngapha ngo-2020 ukuthi abantwana lockdown ayiphathe kanjani. Abantwana bathe bahlangana lokuhlinzeka kwamakantini kakhulu ngesikhathi lockdown ezindlini kuhlobo nakumakhelwane nakumasikadi groups laba abasada khona bevota kuba la bantu abadala ababa-ofa izindlu besethi nabakadlengulawa mamasikadi groups nalawa. So esikubonayo singathi yikwengula kwalokhu ucwaningo esilenzileyo njengehoze esisengisa ukuthi khona abantwana bayahlukunyezwa kakhulukazi ngokwamacansini. Ngoba isikhathi esiningi abantu baqeda isikhathi ngenxa yohlupho ongamkihle kwezomnotho. Abazali bayasabalala, bayedinga ukudla, bayedinga indlela zokusiphisa ngesikhathi abantwana basala bebodwa. Kube sifika lodubo lamanzi. Udubo lamanzi kukhangela ukuthi abantwana abangamantombazane bayahlukunyezwa kakhulu ecansini khonapha uma befuna ukuthethela ama-favors okuthola amanzi. into ezenza abantwana bahlukumezeka kakhulu kobulawayo ngaphandle lapho abekhala ngisempini ukuthi khona sebehlala bebode emakhaya abazali bahamba bayeyekeke abaye ngathi ngathi zama ukudinga imali so abantu abethu bakhesi basengozini ba-expose kakhulu kwindaba zokuhlukumeza kwamacansini
abadlwenguli ngokwazi kwenu Mahlangu kumbe ngokuzwa kwenu ikakhulu kuphenyo othi lalwenza abadlwenguli laba izihlobo kumbe ngabantu nje
abadlwenguli kakhulukazi abaphu singathi ngocwaningo salenzalo lakhe athole ukuthi khona about 65% abantwana laba esibadlwengulwa ngikhaya ngabantu abahlobane nabo then another 25% balukhuluma ngokuthi lapho abakha khona amanzi abathunywa khona ezitolo besiyalanela empuphu kumbe ngaphingaphi lokho okuhlangana khona umphakathi kuhlangana khona nokudlwengula lokho then another 5% yakhuluma nje ukuthi hhayi ngomakhelwane khonapha esigabeni nje kuyathi iyatholakala but iningi langikhona into enzakala ngekhaya ngokomama bayathika bakakhulukazi-ke behambe besiyadingaukuke bayathengisa bazekutheni bayele kwenzekale lokho nalokho lokunye futhi esanyanzelelayo kwaba about 3% yakhuluma ngokuthi khona nxa kuleyomfa ngekhaya kho badlengulwa khona sikhangele sobuthi esikhala kusebantu ekhangele ukuthi abantwana kube lemva sengithiwa mina sengithwala ikhoma sami sengihamba sengishiya abantwana bebodwa ngithuba lokudlengula khona lokho.
Hello-ke ngunkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise kumbe iWoza, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMthwakazi Diaspora ithi luqhubeka kuhle uhlelo lwayo lokudingela ibandla le-Citizens Coalition for Change imali yokusebenzisa nxa likhankasela ukhetho luzaqutshwa ngenyanga ezayo olwama-by-elections kuma-ward ayisithupha eBinga. Izikhundla lezi zadalwa yikuxotshwa umsebenzi kwamalunga ebandla le-CCC ngele-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora, yena othi abaxotshwayo bathola lezi izihlalo bese sekubandla lakhe. Olunye njalo ukhetho lwama-by-election luzaqhutshwa kuma-ward amathathu eVictoria Falls leyodwa eGweru. Lukhetho lokugcina kuwonalo umnyaka njengoba inhlanganiso ebona ngalumsebenzi yeZimbabwe Electoral Commission yathi akusela zikhundla ezizagcwaliswa ezivuleke ngemva kwelanga lakuqala kunyanga yonale ekaLwezi. Ukuze sizwe ngomkhankaso weBinga, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele unkosazana nokuthula Gwebu, isiphathamandla senhlanganiso yeMthwakazi Diaspora Forum.
Okwamanje sikhuthaza uZulu kuma-Twitter Spaces ukuba batshaye imali ezancedisa izigaba zeBinga ezilokhetho lwe-by-election ngo-3 December. Izigaba zeBinga ezilokhetho ngu-Ward 6, Ward 8, Ward 10, Ward 15, Ward 20, lo-Ward 23. Sikhulumisana njalo sixoxa labaphathi bephalamende bebandla le-CCC ukuba babe ngama-guest speakers kuma-Twitter Spaces ukwenzela ukuthi abalandeli baze bazotshaya imali. Njalo sixoxisana labanye abalezikhundla eziphezulu kubandla le-CCC sibanxusa ukuba labo babe ngama-guest speakers sisebenzelana ndawonye ukusiza iBinga kuma-by-elections ngokwemali efunakalayo kubancedisa ngama-campaign materials.
Liqhuba kuhle yini umsebenzi? Sabona ukuthi lapho elalisebenza khona eMathebeleland South waphetha kulodlakela. Abantu babuya ngobuningi babo kumba abasaluthembi ukhetho yini?
Abantu bayabuya ngobuningi babo bayaphathisa kakhulu. Sithemba ukuthi kuzanika idlabuzane kulaba abakhankasela ibandla le-CCC eBinga kuma-by-elections. Izinhlelo zonke ebesizenza ezokutshaya imali sincedisa abeBinga CCC ibandla le-CCC ziyaphumelela kakhulu ukuze sibancede ngama-campaign materials afunakalayo.
Lisuka lapha liya ngaphi? njalo owena umkhankaso ngokudinga imali kuphela kumbe kukhona okunye elikwenzayo ukuthuthukisa umthwakazi.
Lolu khetho olwebhinga olwama-by-elections ilukhetho lokugcina lwalo mnyaka. Kusuka lapho siyabe sesikhangelele ukhetho olukhulu olwama-elections ka-2023. Sizabe sesisebenza ngokuncedisana lebandla le-CCC lapha esizabe sifunakala ukuthi sincedise khona. Okwalo mnyaka yikho kade sisebenza khona. Kukhona okuningi esibancedisa ngakho, kodwa ikakhulukazi besincedisa ngokusiza kuma-by-elections ezigabeni zeMatabeleland South leMatabeleland North. Zonke inhlelo zethu zokudinga imali kubhinga beziphumelela, njalo labantu bebebuya abazange bakhathale ngokubuyela emuva la ngokuthi bangabile themba ngohlelo lokukhethwa. Abantu bayeza ngobuningi babo balethemba kakhulu kubandla le-CCC.
Hello ke ngunkosazana nokuthula Gwebu isiphathamandla senhlanganiso yemthwakazi Diaspora Forum obexoxa icingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 esebilitane. Manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane uWilliam Chinyanga utholakale elecala lokutshotshozela udlame eZimbabwe ngemva kokusakaza ebulenjini beFacebook ukuthi ilizwe libhonjwe. UChinyanga ulakho kuvalelwa ejele okweminyaka elithumi, kutsho leli phephandaba. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umanisipala walelo dolobho elakobulawayo usezabutha izibi enzikini yedolobho ebusuku. Kodwa leli phephandaba lithi emalokitshini umanisipala uzaqhubeka ebutha izibi emini ngesikhathi esivele sihleliwe. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sabona Studio 7 nelami igama ngu-Adolf Shaba, ngiyabonga kakhulu, sibonga kakhulu kakhulu izinhlelo lisipha zona. Indaba engithanda ukukhuluma ngayo ile ndaba ye-MDC yabo Witness Duba bathi ye uMonzora wathi ha uMonzora asila ndaba layo, akayenze le nto abayenzayo njengamanje njengento ebaziwe yi-ZANU PF. Asila ndaba lakho lokho, ngoba isikhathi sakhona esilezane unyaka ukuthi singene ku-2023 election. Siyakwazi labana abantu ababhusta ngabo ngokuthi ngabe-MTC Alliance bakhetha yithi thina abantu, njalo siyakwazi thina abantu esibafunayo. Kuzoba lokukhala lokugehla kwamazinyo kwi-election ebuyayo lapha. Hhayi, phinde kubuye ngibuye endabeni le yokuthi o-George Charamba la uzothi umnangagwa ngomnikazi womhlaba. La bantu bangafuni kuthatha umnangagwa bemenzenye into. Umnangagwa kuyena uNkulunkulu, uNkulunkulu ngumnikazi womhlaba. Angasitshele ukuthi umhlaba ngokamnangagwa. Lo muntu uyasidela
yokukhuluma elizweni ukuthi ufuna ilizwe liphathwe ngubani. Njalo ayikho enye indlela yokutshintsha izinto elizweni ngaphandle kokuvota. Singakwenza konke, singakhuluma konke, kodwa ezilonge ezisingavoti sibala abantu abadlalayo. Into engasisiza ukuthi siyevota ubuningi bethu yindlela kuphela engasisiza ukuthi noma bezame ukuriga kube hlule ukuriga lokho, ngoba manje izinto sezitshintshile. Kusafana neminyaka le edlulileyo ukuthi lokungela social media media isiveza into eziningi ezinye ezicatshileyo so abantu asingalahli ithemba sibuye ngobuningi bethu siregist ukuvota next year kufanele ukuthi senze umsebenzi omkhulu kakhulu ukuthi kuyevotwa abantu bavote ngobuningi babo sivote sikhiphe lababulali laba iZANU-P F sibebulele ilizwe bababulala abantu bayenza yonke into ongahluyicabange bezama ukuzivikela ukuthi behlale besidla labantu babo bephila ngcono abanye abantu behlupheke ngiyabonga msakazi
njani njalo studio sef hhayi ngilingelele futhi njalo elizweni lasezimbabwe kahle kahle noma thina abanye singasibo balandeli bantu bezimbabwe komthwakazi sokunabantu abangani ukuthi amakhanda abasebenzi kahle kahle ma ngaba ngilalelisisa kahle inkulumo kawitness dukube esithi ye amazwe wonke alo muntu onguye omkhulu ohola amabandla aphikisayo uchaza ukuthini ma esithi uhulumende kufanele anikeze lowo muntu imoda la yonke into le yamnikayo mina ngikhuluma nje ngise-South Africa epitor angikaze ngikuze ngisho lasenyuzini ukuthi kulo muntu oholiswa i-ANC onguyohola ohola ama-opposition parties angikaze ngikuze ezinyuzini angazi kube noma kuyangikhutha noma yimi engingakwaziyo uma uzaba kuwukuthi wena ungomkhulu wama-opposition ukuba wena uhola iqembu elilo elibusayo elisephalamende kuyilo elikunikeza yonke into uhola njani uphikisana njani le bandla elibusayo kuyilo elikuholisayo elikunika yonke into hayi lapho ngicela lingibuze lingichasisele kahle ukuthi ngaba kuhamba njani yimi futhi engingafuna ukwaziwa engikhulumayo kona lapha ngiyabonga
Studio 7 injani lonke mina ngikhuluma ngumantsheza ngibuya elupani esigabeni sasepupu ngithi ngiye ngincedise abantu abangaziyo ngeZANU PF ukuthi isebenza kanjani mali sakhumbula kahle uJonathan Moyo wake ngilanga waba lokuyiphathi kwakhe warofa abantu wakhipha amathambo abantu ababulayo igugurawunde abantu bathi hayi nangu umuntu esimfunayo wathi eqeda lapho wathatha amavoti wayafaka kuZANU manje nangu futhi ebengathi usola iZANU sebuyela futhi kuZANU mina kungethusi khona lokho ngoba vele yindlela abasebenza ngayo abantu bezimbabwe alike libe yazi ukuthi iZANU ngabantu abangalaqinisa kanti njalo okunye futhi iZANU yona ayizibuzi ngani ukuthi kanti ihlalisa abantu basezimbabwe bathengisa ilizwe kambe abantu ilizwe labo baye belithengiselani alike lizibuzi ukuthi lithi abantu iZANU bayayizonda kambe bayizondelani bayizondela izenzo zabo iZANU ungayibhekisisa kahle lokhe yabakhona ifonywa kumbe abo-1963 ayizange yaba yiphathi esebenzela abantu abantu abasebenzela izisu zabo futhi shemu ngabogawule-ke labomalani-ke labo kumbe labochuma akuwesi-ke lapho
siyabingelela emsakazweni siyabonga umsebenzi elisiphathela wona sibingelela abalaleli bomsakazo hhayi ngithanda nje ukuphawula nge-MDC le kadouglas monzora ukuthi umonzora nje yena akajabulele khonaoko okuphiwe iZANU kwamanje ngoba isikhathi sakhe sokugcina manje sokudla labo bonke o-MP bakhe labo bakhulunywa ngulo spokesman wabesithi bangu-68 bayilide ye-opposition badle kokugcina abajayive ingungu yabo kodwa siyadabuka manje next year bazawube bengekho uzawube unganamntu owazile ukuthi bake babakhona kubo abahle bedla imali eZANU benamathelane leZANU bevele behle bejoyine iZANU bebe iZANU nje straight oba ngeke baphinde baresiste next year sabe sile CCC yona le abacabanga ukuthi yini yi-opposition ehamba labantu ekugcineni kuyogcina yona vele laba aba-MDC kamonzora bayiZANU vele ngoba ukudla yonke into elizwi wenyabo bekhulumela iZANU besupport iZANU kanti iZANU iyenza konke okubungawucabanga empilweni ezilongo wena funa ubedle behlale bebusa bayabopha abantu bafake emajele bengabakhiphe bayabaphula izandla bababulala babanyamalalisa since 1980 kubesese le opposition eyayingep m saphule ekajoshua nkomo babulala abantu bakajoshua nkomo abangaki babulalela ukuthi yini ababephikisa bazobulala abantu abangaki abakathwangirayi esahamba la i-MDC yona le ababe babulalela ukuthi yini ababaphikisa namhlanje sebebulala laba abakachamisa i-CCC kade iZANU ibulala abantu ukuthi yini beyiphikisa so akusimangalisi laba odouglas monzora abayiz
zano nje akula umuntu abangamkhohlisa uDouglas Mozora iagent ezano yawo Jonathan Moyo abahlangane bebe izalo bengathoni besitshele by opposer abayenza iTRIPC kodwa yona kuyogcina yona kuphela kumnyaka ozayo esilongo bayinika ichance ukuthi kube le election nje ukuthi abantu bezenze ukhetho umthandayo akula umuntu ngisho lesiphofu siyabona ukuthi umoya uyavungoza iopposition yiyo ephethe ukuthula lokuhola abantu kunoqotho okweTRIPC eholwa uFelicentiamist sabo.
Hayi, lathi siyabonga lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp inombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kolunye udaba, umnumzana Job Sikhala, umsekeli kamgcini sihlalo webandla le-CCC enjalo emela iSt Mary's eChitungwiza ukhangelelwe ukumiswa phambi kwedale lamhlanje ethoniswa ukuthi anikwe na iqesha lokuthi akhuphe imali yebail ukuze asuke entolongweni lapho asevalelwe okwenyanga ezedlula eziyisithupha. Sizalazisa ukuthi kuyahamba njani. Kwezemelika, obengusomlomo wedale le-The House kwelemelika unkosikazi Nancy Pelosi usesuke kulesi sikhundla kulandela ukunqoba kwebandla lama-Republicans kukhetho lwe-The House. Ibandla lama-Democrats libikwa lizakhetha onsundu umnumzana Hakeem Jeffries ukuthi abe nguye umsekeli kasomlomo wedale. Sixoxele sizalwane seZimbabwe unkosikazi Priscilla Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngodaba lwamabandla womabili ama-Democrats lama-Republicans.
Mina angivumelani lalezo ncwethi ezicungula ezombusazwe kumbe ezikhangela ezedemocracy. Kuqakathekile ukuthi i-Democratic Party ikhulume nge-democracy ngoba nxa sikhangele i-Democratic Party imelele oluningi. Nxa abantu sebezavalelwa ukuthi bavote kumbe bavalelwe ukuthi benze ama-choices abo, i-Democratic Party ingathula ilandele ama-Republicans, ingakhulumi ukuthi ama-Republicans kabayeyele into enqabela i-democracy. Kuyabe sokuyinto embi leyo. Singananzelela ukuthi nxa sikhangelele ama-party womabili kule ndlela leyani ukuthi uyabona sobala obala ukuthi i-Democratic Party imelene, i-Republican Party imelene. Esikhathini esiningi i-Republican Party khangele umuntu labaswelayo, labahluphekileyo, labafuna i-representation, abangeke bazikhulumela, abangelazimali zokuzenzela izinto. Ama-Republicans amelele abanothileyo, labanelisa ukuzenzela izinto. So ofuna ukukhulunyelwa ngubani ngongela mali ngongelazo izinto zangkhona? Kuqakathekile ukuthi ama-Democrats akhulume ngani nge-democracy ngoba nxa i-democracy ingalahleka e-America, nxa sesithi thina kulungile ukuthi abantu bahambe nxa bengajabulelanga ukuthi uhulumende ubusa njani, bathwala induku lezikhali bayibhidliza izinto zikahulumende kumbe babhidlise indlela uhulumende ayenza ngayo izinto, njengalokhwana okwenzakala e-Congress ngesikhathi sama-election ngo-January 6. Kungeza ke kulunge ukuthi abantu bangakhulumi ngakho ngoba into eluhlazo. Ngoba ama-Democrats angekele ukukhuluma ngakho baza kuphinda bakuphinde, sizagcina sesibusana ngenduku, sesingasabusani ngomthetho. Ongela nduku engasakhulumi kukhuluma abalenduku ngoba bachaya. Hayi, mina lokho okwapha izincwichi zakhona lezo kuyadepend ukuthi bona bakhuluma beseceleni likabani. Nxa beseceleni likaTrump baza kuthi khona ama-Democrats kubi ukuthi batshela ama-Republicans. Kodwa bakhona lama-Republicans kinslabo abakhulumela ngaphakathi abayisa uTrump abafuna i-democracy. I-democracy ifunwa ngumuntu wonke.
Hello ke ngonkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika ubekhuluma icingweni le-Studio 7 eseSeattle eWashington State.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup eQatar 2022. Lalela umsakazo weVOA Studio 7 uzwe konke okuphathelane lomncintiswano lo ngokugcweleyo. Siyabe sixoxa labadlali abachiyeneyo, abaqeqeshi labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke jikelele. Okugoqela abase Doha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalemidlalo suku ngosuku. Lakho konke okwenzakalayo umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Tiani indlebe kumsakazo we VOA Studio 7. Lizwe izindaba zemidlalo ye FIFA World Cup 2022 kusukela mhlaka 20 kuLwezi kuze kuyefika mhlaka 18 ngoMpalakazi. Asikholiseni imidlalo yenguqu FIFA World Cup 2022 eQatar sisonke.
Yebo ke ntunga sisonke, umncintiswano wenguqu okudinga intshantshu yezizwe zomhlaba oweFIFA World Cup 2022 uqala ngesonto elizweni laseQatar. Amaqembu ezenguqu amazwe omhlaba achiyeneyo angamachumi amathathu lambili 32 ayengqikilana kudingwa intshantshu ekhangelelwe ukuthatha ke isicoco mhlaka 18 Mpalakazi kugqitshwa imidlalo le. UEzra Chisa Spanda weStudio 7 ukhulume labanye abadlali benguqu abalodumo abadlalela iqembu lesizwe elama-Warriors.
Imidlalo yezizwe zomhlaba eFIFA World Cup ikhangelelwe ngabantu abaningi emhlabeni wonke jikelele kunye nabadlali benguqu labo balawo amaqembu abawasekelayo. Asizweni ukuthi umdlalo olodumo odlala ama-Warriors uMarvelous Nakamba osedlala eBrithani yena usekela liphi iqembu?
Ngidlaleli Aston Villa UK English Premiership. Ya ngiye World Cup ngizabe ngisupporta iArgentina. Ngibona ngani iqembu ngani ha liqinile so far, but akhona amanye ama teams also like a strong. But for me, I think seven supporter in Argentina, he mbona ngani ha, vale good chance to leave the cup, World Cup in Qatar.
Owake wahola iqembu le Highlanders, iqembu lesizwe labafana abaleminyaka ngaphansi kwamajuma amabili lantathu 23 kunye lesizwe lama Warriors ngasikhathi sinye. Uthulani Buyancube yena uthini?
I think it World Cup this year. I think it's between Brazil and Argentina. I think those are the two teams I think they can win it. But kungaba lama surprises, but for me I'm going with those to Brazil or Argentina, and I want Messi to win it before he retires.
Oh, Agent Ajira Sao, laye odlala iqembu leZimbabwe sendlela ama-Warriors, i dream team. Yayiqeqeshwa ngumunye uRenard Fabish. Uthe amaqembu amanengi kulomncintiswano sethuthukile kakhulu kwezemidlalo yenguqu.
Kunzima. Ubona ngathi in terms of i-competition, ama-countries amanengi sayimprove in terms of ibhola. Like we said, ukuthi competition ngathi i-difference kayisekho nkulu kangaka. But
improve.
Sa improve kakhulu. Lapha sithandazela osifisela iArgentina for ikhesi kawani ekanela no Messi. He has won everything in football, except in iloko sanye World Cup. I'm sure his colleagues, his teammates even in Argentina, they are praying for iloko sanye
World Cup. Kukanti u-Alexander Maseko the cool ruler odlala iqembu le-Highlanders captain adelele Sundowns kunye leqembu lama-Warriors uhamba labafana be-Samba Stars.
Indaba ye-World Cup, I'm thinking on my side as much as I want ama-African countries ukuthi aphumelele. That's my first choice, but I'm looking forward for i-Brazil to reach the finals. Yeah, let's hope they will, but I really want ama-African countries to go further until ima-final.
Ndazo yenguqu yeCameroon Football Association waye ngumdlalo olodumo uSamuel Eto'o uthi iqembu lakhe leCameroon liyathatha inkezo le. Amazwi akhe aphikiswa ngumdlalo weZimbabwe odlalela wabuya waqeqesha iqembu leHighlanders wadlala njalo kuDream Team. UMathinda Khathazile Ndlovu,
uyabona njani nga uvele ngathiwa kuleZimbabwe ukuthi be saying iZimbabwe nawe because ngamaZimbabwe?
Yeah,
I think uyakhuluma because ngumCameroon. Yeah, but I think iMorocco is much more stronger than the camera. In Ninas, Mbono. But again, anything can happen. Yes. Anything can happen. We are not saying what gonna cause blind and mess or we need to. It's less fierce of not gonna blind and mess or win something.
Kusola ukuthi kungani ilimncintiswano ye-World Cup yahanjiswa elizweni elingasola ebhora leQatar. Njalo ke kuthisa kwamagama, uMathinda uthi World Cup ibhoda ngamazwe omhlaba, ngakho ke abantu bangasoli.
Ubhlatela yanto wasola ukuthi uthwane bahambisa i-World Cup eSouth Africa. Wasola, sesomuntu esola abanye abantu. is imuva mile lo ningazeli ku Africa kona kuyachisa la ku Africa so ibhola ladlala anyway it doesn't regard the soap well ladlala anyway ngibona ngani kulama maningi amakhadi za Africa angakwani ukuthi he host World Cup la as long as kule grant la singakwani ukuthi kuna same problem ama
umncintiswano we FIFA World Cup uvame ukuqhutshwa ngenyanga kaNhlangulo loNtulikazi kodwa umdlalo yalonyaka idlalwa ngalesi sikhathi ngoba kubalekelwa ukuchisa ukuba khona phakathi komnyaka elizweni leQatar okuyilwe liqoqa imidlalo ngimele Studio 7 ikamana mu Ezra Chisa Sibanda.
Siyabonga Chisa, igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni isikhathi sinye. Libe lempela sonto elithuke.